siyabonga amavelasi lo Chris siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 ngombimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo unguntungameli Nkomo. Singaka siqaleza namhla sithanda ukuxolisa kini balaleli bethu ngokulinika uhlelo olungayisilo izolo kodwa lingadani sizaqhubeka silinikeza indaba ezimqotho. Nanzi ezalamhlanje ezihamba phambili.
So ubona ngani kuzaba nzima kule ukuthi abantu baseJapan bakhonvinse ukuthi lapha kwele Zimbabwe ngaba nenzuzo ngenguquko sibili elungileyo.
Umongameli Mugabe lamhla ucele osomabhizimusi bakwele Japan ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe wathembisa njalo ukuthi bangabuya bazathola inzuzo ephezulu.
Akula problem ngawuthi nantsakwazi ukuthi yathi siholiday situation yempilo oyinoma.
Isibhedlela sempilo esiyiso esikhulu esigabeni seZansi yeZimbabwe sivale ugatsha lokwelapha izigulane zibuyela endlini. Iqembu leZimbabwe lithuthukisa amathuba alo okuya emdlalweni yeAfrica Cup of Nations ngomnyaka ozayo ngemva kokubhuqa eleSwaziland. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe namhla ucele osomabhizimusi bakwele Japan ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe wathembisa ukuthi bangabuya bazathola inzuzo ephezulu. Umgabe wethule amazwi la ngemva komhlangano awenze labakhokheli bele Japan ababalisa inhloko kahulumende umnumzana Shinzo Abe kanye lenkosi uKahito. Umgabe unxuswe ngohulumende wakwele Japan njalo uhamba lomkakhe uGrace leziphathamandla zikahulumende. Uhambo lolu luza ngaphambilini komhlangano weTokyo International Conference on Africa Development oza kwenzelwa kwele Kenya ngenyanga ezayo. Umkhokheli weJapan umnumzana Abe wazise ukuthi uhulumende wakhe sephele eZimbabwe imali eyizigidi ezinhlanu zamadola eMelika ezasetshenziswa kunhlelo zokulungisa imigwaqo. Uthe njalo iJapan izaqhubeka isebenzelana leZimbabwe phezu kokuqinisa ubudlelwano kwezamabhizimusi. Uhulumende weZimbabwe wazise ngeviki edluleyo ukuthi wonke amankampani kwamanye amazwe asebenzela eZimbabwe angakalandeli umthetho we-indigenization kuzamele aphume aphele eZimbabwe kunsukwana ezizayo. Ngalokho sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona umgabe senelisa na ukuhuga osamabhizimusi bakwele Japan.
Kodwa bayesilalo ngibona njenganokuthi ama-policies wethu avumele ukuthi bosomabhizinisi babuye lapha eZimbabwe bafake izimali zabo banethemba elokuthi izimali zabo zizafuna imizuzo enkulu kumbe amabhizinisi awo azaphumelela kumbe azasithuka. Ngasikhangele khathesi imithetho ekhona ubaba uDliwawo ukhanya njengani kasafuni ukuthi abantu osomabhizinisi basebenze lapha eZimbabwe uthethemotha vale amankampani usefuna i-indigenization lezi nokunye okunjalo. So ubona ngingani kuzaba nzima kulele ukuthi abantu baseJapan bakhonvinse ukuthi lapha kwele Zimbabwe ngaba nenzuzo ngenguquko sibili elungileyo.
Lona eleJapan liphe eleZimbabwe imali engange-$5 million. Ungathi imali eyingcosana kangaka itshengisa na ukuzimisela kweJapan ukusebenzelana leZimbabwe kwezamabhizimusi?
Ngoba njengalo kunamazwe amaningi afuna ukuthi asebenzelane leZimbabwe iyindaba lezi ezamabhizimusi, ngoba iZimbabwe ngathi ikhazele yelizwe elinokuthula, yelizwe eline-infrastructure sichabalele ngidlala kodwa ikhona infrastructure engenziwe ukuthena business asebenze kahle ilizwe njalo elabantu abasebenza nzima abasebenza gadanana ngenxa yesimo ukuthi kanti izinye something impilo yabo. So ngibona nje kalamazwe amaningi afuna ukuthi asebenzele lezinto zinto kodwa imithetho esinayo lapha kulo mbuso okhona yiyo ongenza ngani ubuyisela emuva into ezokuthi kuzoba kusebenzelana phakathi kwamadiplomati nabantu makhaya.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi kwezenotho sixoxelaye eseHarare. Isibhedlela sempilo kobulawayo esiyiso esikhulu esigabeni seZansi eZimbabwe sesivale ugatsha lokwelapha isigulane zibuyela ezindlini kulandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela abasaqala umsebenzi. Kodwa umqondisi walesi sibhedlela udokotela Solwayo Ngwenya lanxa etshele iStudio 7 ukuthi ngempela lokhu kwenzakele uphange wathi kayisilodubo olukhulu lolu ngoba lolu gatsha lwesibhedlela luzavula njalo kusasa. Isibhedlela sempilo siphathisa isigaba ezibalisa ikobulawayo, iMidlands, iMaswingo, iMathabeleland North kanye leSouth. Abagula bevela esigabeni lezi babikwa bebetshelwa ukuthi baphenduke baye emakhaya ngoba isibhedlela siselapha labo abaphiwa imibheda kuphela kumbe abalalisiweyo. Odokotela basafundela umsebenzi bakhalale umsebenzi ngeviki ephelileyo besithi uhulumende abe engezelele iholo njalo aphe abazithweleyo isikhathi saneleyo esokuyaphumula lokunye. Ngempela sonto uhulumende uthe iholo labodokotela liza kuba i-$800 ngenyanga. Kodwa lamhla odokotela laba bathe kabasoze bavume ukusayina isivumelwano somsebenzi lesi. Kesizwe ingxoxo enziwe nguChris Gande weStudio 7 lo mqondisi wesibhedlela sempilo umnumzana Ngwenya.
Akula problem ngawuthethi nantakwazi ukuthi kathi siholiday.
Ye kodwa
akula outpatient evuliweyo so isituation yempilo inoma.
Ye besizwe ukubana kuvaliwe outpatients kutsho ukuthi sekunormal kathesa.
Ye hayi akuvalwa ngoutpatient. So kusasa nxa ulereporta ongayithuma ihambe i-outpatient izathola uvuliwe.
Kodwa khona vele kwini kade kusenzakala?
Hayi akula nto bhulu ngako kuphela idelay yama-junior doctor ukuthi asalise umsebenzi.
Oko kuthi kathesi sokulungisiwe ngoba besizwe lokuthi kuthiwa bebesala ukuthi bezosebenza ngoba bengakasayini ama-contract.
Hayi, we are expecting ukuthi umsasa abesayini.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, obekhuluma le Studio 7 ecingweni kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iningi lamaKristu lamhla ligqibe ikhefu lePhasika lapho obekunanzwa khona ukufa lokuvuka kwenkosi uJesu ngemva kokubethelwa esiphambanweni. Okunengi ngokuqakatheka kwaleli khefu asikuzweni kunxoxo sithandekile emhlanga weStudio 7 ayenze lo mfundisi Angliston Spanda.
KubaJuda iconsider leiConsider lePassover
okuyilo usuku lokuqala enyakunyanga zabaJuda mhlazane uNkulunkulu ngokukhunjulwa usuku uNkulunkulu abakhipha ngalo eGibhithe ebusuku okwathiwa khona kana babulale izimvu baqhela igazi emnyango wezindini zabo badle inyama yakhona bebophe izitathulo zabo bephethe intonga zabo belingela uhambo uNkulunkulu abasiyabakhulula ngalo bese kuthi thina kamaKristu ngosuku uJesu uzavuka kuyiPasika uyilo usuku uJesu abambamba bambethela ngalo esiphambaneni kutshengisa ukusunguleka kokholo lwesiKristu esikhumbula khona ukusungulwa kwebandla ibandla likaJesu Kristu elazalwa ngakhona ngoba wayekhwa bethela khona esiphambaneni waphinda wavuka kwabafileyo soke siphinda-ke ngalelo suku icelebrate hathi ukufa kuphela kodwa nokuvuka kwakhe ngoba uJesu wethu kaphelelanga emathuneni kodwa wavuka nithi iBhayibheli waba lizibulo kwabafileyo
liyathokoza lina ngendlela iPasika le enanzwa ngayo kweleZimbabwe
inkinga vele yaqala kudala khona kuze kuqine sokusiba nabo Easter kwasuka ku-original meaning ngesikhathi se-Roman Kingdom kwaphambaniseka into eziningi kwacinga sokusiba le nto zama-Easter egg leziyana kazikho vele eBhayibhelini konke khona lokhana kodwa-ke kungasenani sokukhona kwasukuxubana vele ne-pagan worship eziningi kanti i-original meaning yakhona yahlukahlukela so abantu baqhubeka belahleka-ke kakhulu bathola abasebona ngantu balisuku lokudakwa bajayize benze njalo bakhohlwe ukuthi kanti hhayi nxa sikhuluma ngePasika sikhuluma okokuqala kubaJuda ngosuku lokukhululwa kwabantwana baka-Israyeli kumaKristu sikhuluma ngosuku lokufa kwalokuvuka kwaJesu Kristu sikhangelele ukuthi yeza futhi masinyane so abantu sesisuka balahleka iminini bese kuthi futhi eZimbabwe kube nzima kakhulu amaKristu abaningi sihambe sisemakhempu emathethi sihambe abanye basezinkonzweni ezithiye ezidiyeneyo kuyinto enhle kakhulu kodwa kwabanye abantu basuke-ke basebelahlekaba iminini yakhona babagcine sebesifunza njengani kuthiwa yinto nje elula ikhefu nje lokujabula lokudlala.
Lo ngumfundisi Angliston Spanda obexoxa lo Sithandekile Mhlangawo Studio 7 ekobulawayo.
Zimbiwe ngulinda imivuzo siyahulula emsakazweni we-Studio 7 ngalinyanga kaMbimbitho zifundi nanti ithuba leno lokuzitholela imivuzo ngokusithumela inkondlo zenu elizilobe ngesiNdebele nxa lingenelisi inkondlo lingadani thumelani imibono ngelikubonayo kusenzakala empilweni libale lenze ividiyo engaba ngumzuzu lengxenye bese lithumela ividiyo yangkhona nge-WhatsApp ligqoke iyunifomu imivuzo ibalisa iradio esola ama-ballpoints amakawuso awe-VOA lokunye i-Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Uzulu wakobulawayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebesole ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha kanye lomthetho osabunjwayo ozalawula ukusebenza kwalikomishini. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ezizimele zodwa ezilwela amalungelo abantu ziphakathi kokuxoxisana noZulu bebonisana ukuthakathaka komthetho kunye le-commission ezabona ngokuthula kanye lokukhumisana umlotha kulandela ukuhlukuluzeka kwabantu ikakhulu ngesikhathi sokulwela impi kazibuse umbhuqazwe kunye nokudilizwa kwezindlu ngohulumende osembusweni. Umqondisi we-Public Policy Research Institute of Zimbabwe uDokotela Samukele Hadebe uthi i-commission lomthetho wokuthula kanye lokukhumisana umlotha inakho okuhle kanye lokubi njalo abantu beZimbabwe kumele basebenzise lelo thuba abalinikwe isisekelo sombuso noma nje bengasuthiseki ngokumunyethwe ngumthetho oku-NPRB.
Isizwe seZimbabwe sihlakazekile kakhulu, kukhona ubuhlungu ngalokho okwenzakalayo muva. Imizamo-ke elethwa yi-NPRCB ikuzama ukuthi sakhe kutsha isizwe silethe ukuthula.
Dumisani Nkomo okhokhela iHabakuk Trust naye uvumelane noDokotela Hadebe.
Okusikhathaza kakhulu yikuthi inhlanganiso la elamandla amaningi umthetho osubunjwe ukuze ubumbe inhlanganiso le awuniki inhlanganiso le amandla amaningi ukuze ikhangelisise ihluze indaba ezinjengegugurawundi lemrambathwini ikho kusihlupa kakhulu sithemba namhlanje sizahluza sihlaziye umthetho lo sikwanisa ukukhulumisana la members of parliament ukuze kuqondiswe inhlanganiso lebe lamandla afanele
umfundisi uDokotela Ray Motsi okhokhela iTheological College of Zimbabwe yena uthi iNPRC leNPRB izaqhubeka isebenza ngoba idalwe isisekelo sombuso esitsha seZimbabwe sithi kumele ibe khona noma nje uhulumende oqhuba loluhlelo kakhulumi ngabawonayo
ibhili yangkhona ingane kayela mandla ekwenelisa ama commissioners ukuthi basebenze bayenelise ukwenza ukuyabelwa bevumile ukuthi bakwenze so ngibona ngani vele lokho akusoze kusebenze enye into futhi ukuthi khona isikhathi asikafiki esokuthi bani bakhulume izinto eziyizo ikakhulukazi nxa sikhuluma ngabantu abahlukuluza abanye
unkosikazi Patricia Chabalala okhokhela iVulindlela Garden Orphan Care yena uthi ubhuqazwe wegugurawundi wadala uhlupho olunzima
bili leyi ayisenzelanga vele futhi ayisoze yasenzela lutho siyibona nje ungumthetho ophonga ufakwa ukuthi wona sivalwa amehlo kuthiwa kungani kulento elungiswayo ezasebenza ezancedisa abantu ukhathesi ukhangele ezikolweni abantwana bethu bafundiswa ngamatitsha avela kwenye indawo befundiswa futhi ngolimi abangalwaziyo ngalo mthetho sasicabanga ukuthi thina uzasilethela ukuthi ngaphakathi kwethu sibe lokuthula umuntu angala kuthula uhleze evele ehlukuluzekile sonke isikhathi
i-NPRC ayikabi namandla kokubumba umthetho ozabenza baqale ukusebenza kodwa abantu bathi uhulumende kamgabe kaluqhubi kahle uhlelo lokukhumisana umlotha lokuthula ngoba kachazi obala ukuba ababephatheka ekuhlukuluzeni abanye bazaphetha ngani. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection kusasa sikhangela ukumemetheka kwegciwane le-HIV ezikolo zemfundo yaphezulu okubikwaso kubhahile kulezinsuku. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ku-Live Talk lamhla sikhangela impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu elimela iZimbabwe elama-Warriors lelimela iSwaziland. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakwele Pakistan uNawaz Sharif sethembise ukuqinisa umsebenzi wokulwisana lamalwa ecatsha elizweni lakhe ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiywe emzimbeni wabanye bamalwa ecatsha la ebeliqondiswe ukubulala amakholwa esiKristu. Kufe abantu abangamachumi edlula isikhombisa 72. Abagoqela abantwana abangamachumi amathathu njalo kwalimala abangamakhulu amathathu. Inkampani yakwele China e-Anbeg Insurance Group ibikwa isivuselele impi yayo yokuthenga inkampani yamahotela akwele Melika e-Starwood Hotels and Resorts. Inkampani le ithi ilakho ukuthenga iMarriott International yona ephansi kweStarwood ngamabhiliyoni alitshumi lane amadola i-$14 billion. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ekhangelane lokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane wengculaza e-National AIDS Council isivule iclinic yokunika imithi yabaphilayo egciwane elokishini ekolishini le-Midland State University ngemva kokunanzelela ukuthi inani labafundi abalalo leli gciwane liyaliqonga ngesikhathi kuvele kulokunqineka elizweni ngokumemetheka kwalomkhuhlane kwabasakhulayo. Kubika uNothando Spanda.
Inhlanganiso le ekhangela inhlelo zokuqeda ukumemetheka kwengculaza ithi isigaba seMidlands sesibe lenani elikhwelayo labantu abalegcikwane le-HIV kusukela kumashumi amabili ekhulwini i-20% nyakenye kusiya kumashumi amabili lantathu ekhulwini i-23% ekuqaleni kwalumnyaka. Okhangela ukuhanjiswa kwenhlelo kulesi sigaba eNAC, umnumzana Amon Mpofu, uthi ukucubungula kutshengisa ukuthi kunani labafundi abakuleli kolishi phezu nje kwamashumi amathathu ekhulwini, i-32% liya emacansini lingavikelanga. Leli kolishi yilo elilenani eliphezulu kakhulu labafundi abaligciwane abadinga ukuqalisiswa kuhlelo lolu lwe-ART. Osakhulayo unkosazana Siza Lobuhle Dungeni uthi kuyadabula umoya ukuthi phezu kwendubo zonke yabafundi ababhekane lazo emakolitshini akuleli ingculaza layo isimemetheka ibhidliza yoneyo ikusasa abafundi abadinga ukuyakha.
Kungasuka kube le challenge yokuthi kungaba nzima ukuthi labo abafundi abaphila lomkhuhlane we-AIDS ngokuthatha inyathelo lokungena kulolu hlelo bengazithola sebe bandlululwa ngenxa yesimo sabo. Kodwa ke lokhu akumelanga kwenqabele lolu hlelo ukuthi luqaliswe kuwo wonke ama-university elizweni lama-college.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Jerry Mlawuzi uthi lolu hlelo luyancomeka ngoba kade kwaba lodubo emakolitshini kungela nyathelo elithathwayo.
Thina abafundayo abancane sithi ngabe ngaqhubekela phambili belwenza kakhulu lolu hlelo. Sisithi lathi siyabeseka kulabo kulokho abakwenzayo njalo siyawubuka lo msebenzi kakhulu.
Ukucubungula okwenziwa eGweru nyakenye kwaveza ukuthi iningi labafundi labesilisa kanye labesifazana ekolishini le-Midland State University lingena kubudlelwano labadala abalemali okuyikho okumemethekisa ukuthelelwana kwaleli gciwane. Umbalisi kwelinye lamakolishi akuleli unkosikazi Major Ncube uthi lokhu kubangelwa ukuswelakala kwemali yendleko abafundi abahlangana lazo emayunivesithi begcine besiba lobuhlobo labantu asebekhulile abalemali benze yiloba yini efunwa yilaba bantu ngenxa yodubo.
Bengibona futhi kuyinto eqakathekileyo ukuthi khona abantwana abangamankazana babekwazi ukuthi kulento abangazenza ukuze bathole ukuvikelwa from izinto ezinjalo.
Osakhulayo unkosazana Rebecca Sibindi ongumfundi uthi inhlelo zokuqeda ukumemetheka kwegcikwane lengculaza kubafundi kumele zigoqele ukukhulumisana njalo lababalisi babo okuyibo abagangileyo abenza abafundi baye labo emacansini ngenxa yenswelo kanye lokwethuselwa ukuthi abazukuphumelela baqeqeshe ezifundweni zabo bengenza ngalokho.
Lokhu into eyenzakalayo ema-university and abantwana ema-university balakho but kabakwazi ukuthi baye ngaphi ngoba once ucebela oyi-1 la omunye okwenza komunye sekumakile. So enxase sokuphela kokucina usufeyilile, there is no win, akula kuwe.
Unkosikazi Future Maphosa osebenza labesifazana abasakhulayo uthi udubo yikuthi abasakhulayo ikakhulu amantombazana aswela isibindi sokutshela labo aya labo emacansini ukuthi basebenzise indlela zokuvikela.
I'm not talking from experience, I don't think balayo ingqondweni leyani yokuthi bazi-initiatele ukuthi khona for safe sex for example balutshwano njengathi kumba ukhuluma ukuthi yena athi kumba abuye lamakhondomu kumba aqasa ukuthi ufuna ukusebenzisa amakhondomu vele they are very fine abakwenza khonoko.
Inyathelo leli lokusungula ikliniki epha iArt liza ngemva kokukhonona kwabalelo lamalungelo abontanga ukuthi amakolishi amaningi kawasela amakliniki njalo uhulumende kasela inhlelo ezazikhona kudala emayunivesithi anjenge-University of Zimbabwe lapho wonke umfundi wayehlawulelwa imali yesibhedlela i-medical aid okwakusenza kube lula ukuthi athole uncedo masinya kanye lolwazi ngempilakahle. INAC IT izaqhubeka ivula amakliniki afanayo kwamanye lawo amakolishi elizweni. I-Student Solidarity Trust ekhangela amalungelo abafundi yona ithi liqiniso ukuthi abafundi abasemakolishini balokhu bebhekane lodubo lokumemetheka kwengculaza ngenxa yobunzima bokuziphilisa obuchiya iningi labafundi lisebenzisa ukuya emacansini ukuthi liphile. I-MSU ibiwa ilabafundi abangaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili, i-23,000, inani elikhangelelwe ukukhwela njalo ngemva kokusungula ezinye indawo zokufundela emashaba lezushabane. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leZimbabwe lithulukise amathuba alo okuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Cup of Nations ezaqhutshelwa kwele Gabon ngomnyaka ozayo ngemva kokubhaxabula eleSwaziland nge-4-0 enkundleni ye-National Sports Stadium lamhlanje emini. Kubika uJoseph Njanje.
Abafana beZimbabwe bahloshe kane ngehlandla lesibili lomdlalo njalo abalitshayele emambuleni ngabathi uKnowledge Musona, uCoster Namoinesu, uEvans Rusike kanye loKama Billiard. Umsona uhlohle umbeko wasekudlile imizuzu engamashumi amahlanu lantathu wathi uNamoinesu uhlohle lesibili sekusiyajaya ihola elilodwa. Elesithathu livele uEvans Rusike yena uhlohle ngemva kwemizuzu engamashumi ayisikhombisa lesikhombisa. Kwathi elesine njalo lingelokugcina lihlohlwe ngukama Billiard sekusele imizuzu yemine ukuba umdlalo uphele. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe selile miklomelo yi-2-2 ngemva kwemidlalo yemine njalo yilo elihlezi phezu kwengalani yesibaya sikagroup L. Kundawo yesibili kule qembu leSwaziland lona lile miklomelo emihlanu ngemva kokudlala imidlalo yemine. Amanye amaqembu akusibaya sikagroup L ngathi eleMalawi kanye leleGuinea wona ale miklomelo emibili iqembu ngalinye ngemva kokudlala imidlalo emithathu njalo azanqikilana kusasa kwele Malawi. Iqembu leZimbabwe lizadibana lele Malawi emdlalweni walo olandelayo wona ozadlalelwa kwele Zimbabwe ngenyanga kaNhlangula kuthi emdlalweni walo ugcina lizavakatshela eleGuinea ngenyanga kaMpandula. Nxa lingenelisa ukunqoba ele Malawi ngenyanga kaNhlangula iqembu leZimbabwe lizathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leGabon njalo ozaqala ngenyanga kaZibandlela usiyaphela ngenyanga kaNhlolanja. Kuyabe kungokwesithathu ukuba iqembu leZimbabwe liyedlala kwimidlalo ye-AFCON ngemva kokuba liphumelele ukuyadlala kwele Tunisia ngomnyaka ka-2004 lase-Egypt ngomnyaka ka-2006. Indlela iqembu leZimbabwe elidlale ngayo kuhlandla lesibili elomdlalo ngemva kontshintsho olwenziwe ngumqeqeshi weqembu leZimbabwe uKalisto Pasua ekhupha uMarshall Mudewe efaka uKama Billiard itshengise ukuba iqembu leZimbabwe lilakho ukuba ngelinye lamaqembu ahamba phambili kuzwekazi lase-Afrika. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanje.
Sibatshayela ihlombe abafana beZimbabwe ngokunqoba iqembu leSwaziland. Singakaziphethi zosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mugabe lamhla ucele osomabhizimusi bakwele Japan ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Isibhedlela sempilo koBulawayo esiyiso esikhulu esigabeni seZansi yeZimbabwe sivale ugatsha lokwelapha izigulane zibuyela ezindlini. Njalo iqembu leZimbabwe Warriors libhaxabule eleSwaziland nge-4-0. Ziyaphela ezalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lila